umsebenzi owe hirosi omaqawe ethu elizwe uqhubekeka kuhle endaweni esijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe se-National Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu, amabutho ethu asikhangelela ilizwe. Kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni atshiyeneyo, sikhangele okwenzakala e-Ukraine, sikhangele njalo sokusenzakala kubo-China, labo sebefunqasa umsindo wabo, labo-America kunjalo, labo-Taiwan. Sikhangele ukuthona kusenzakala endaweni ezinjengabo-DRC khonapha eduze, abantu besilwa e-Mozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasincweba kusitshengisa ukuthi hatshi, laba abantu abalondoloza ilizwe baqakathekile kakhulu. Baqakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwaziyo ukuqakatheka kwenkululeko, abanye bezwa belahle umlomo bethi hayi ungangcono ibuye impi, ngoba ngama-born free abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzibusa kunjani, abakwazi ukuthi ukukhululeka kutshoni, ukuthi hatshi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yi-peace, kule security emnandi. Kodwa nje ukudla akuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukhulumile inhlelo ezijiyeneyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama, alisoze liphakame kanye, siphakama sihamba step by step, sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili, ilizwe liphumeleka, liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokho kwenzakala, asinikeni uhulumende isikhathi isikhatshana wenzela ukuthi esebenze, konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulomkhosi we-Heroes Gala ngempela viki ezayo kuyini okuyabe kusenzakala lapho?
Akubizwa ozwayo eBinga ngempela viki olwesihlanu 13th August eBinga Center eDDF Shipping Hall. Lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owajaya ingoma othiwa ngokujadajada, uyabe esebhinga ecula kugala yethu, abantu bechazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu. UBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endaweni ezijene ezebhinga ababe bemncedisa ubusuku bonke. Uyabe kuyipungwe abantu bechazeka benatha begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBinga South, lapho yabecula khona ntambama elusulu center, yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBinga ababemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So buya nini ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana yenu uBayo Mudimba. Sikhumbula amacawe ethu obaba Oscar Jamu Ntanga abafayo befela ilizwe leli ukuthi thina sisale sizibusa, sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBinga.